ngikuthethela wena bebani ngikhetha wena ngikuthethela wena bebani ngikhetha wena yenchiyaba chiyabangana ngisankumule wena yenchiyaba chiyabangana ngisankumule wena Ngikuthethela wena bebani ngikhetha wena Ngikuthethela wena bebani ngikhetha wena Ngishiyaba ngishiyaba ngane sengikumbule wena Yeah, well.